Abanye abaswela ubuthongo bathi kuqala ebusuku lapho umuntu ayabe elokhe ejugula alale okwemizuzwana aphaphame njalo engasela buthongo. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla ongu Epidemiology and Disease Control Officer kobulawayo kugatsha lukahulumende uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokuswela ubuthongo.
Ukusileka ukulala ngokungalali kuhle sikuchasisa sithi kuba zimpawu ezimbili ikakhulu. Okokuqala ukuthi sisifikile isikhathi sokuthi ulale kodwa uyabe usehluleka ukuthi ulale. Then okwesibili uphawu lwesibili ukuthi uyayenelisa ukuthi ulale kodwa ukuthi uthole i-quality sleep uyabe njalo usehluleka. Okwesithathu i-combination of both of ukuthi wehluleke complete ukuthi ulale kumbe ukuthi uswele ukuthi ulale isikhathi esifaneleyo langendlela efaneleyo.
UDokotela Mvundla uqhubeke wathi ukungalali kuyaletha imikhuhlane.
Kuyanceda emzimbeni, it is very important ukuthi umuntu athole ukuphumula kumbe a good quality sleep ngoba kuzayenza ukuthi abe le span of concentration eqondileyo, abe ngumuntu ongayenza ama-mistakes and abe o-healthy. Kuyabe elempilakahle complete physical and mental health. Nxa ungela ungatholi ubuthongo obuhle sinazela ukuthi your physical health will suffer and also your mental health will also suffer.
Unkosikazi Nokuthula Mpofu uthi ingane yakhe ilala nzima.
Yilo mntwana omncane uselenyanga eziyisithupha. Sesinanzele ukuthi ulala nzima ngesikhathi kumele alale uyabe ekhangele efuna ukuba sidlale laye. Ngapho ngiyabe ngimele ngivuke ngiye emsebenzini. Ngicina ntshona sengisebenza nzima ngesinye isikhathi ngiphambanise emsebenzini kumbe ngizize sengilobuthongo.
Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala unkosikazi Sikhululekile Nkomo uthi ubuthongo bubuya nzima.
Sengileminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ngilohlupho lokungalali. Ngicabanga ukuthi kubangelwa yikukhula lokucabanga abantu abami abatshonayo ngesikhathi segugurawundi ngoba kuyangidla angilali. Abanye belele mina ngiyabe ngilokhe ngithugula ngilalela kwelikhatshana.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba iWorld Health Organization ithi inani elifika amachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% labadala abaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu lihlaselwa yikuswela ubuthongo. Ebantwaneni inani elifika kumachumi amane lantathu ekhulwini 43% lalo liyaswela ubuthongo njalo phakathi kwabantu abalichumi oyedwa ulakho ukuswela ubuthongo. Abezempilakahle bathi isimo sokuswela ubuthongo siyelapheka ngokuthatha amaphilisi kumbe ukudinga ukulala kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.